Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 7 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayi, wanko, azimbovandwa. Ine andimbo ayikana yose yakare bakare ba namnanga gwa akapinda apa. Ndo murafura inika nakwenda kuchitokisi arupeyaki.
Amanye amalunga omdeni kamgabe athi kafuni la kubona umongameli Mnangagwa emfeni kamgabe. Iqula lenhlanganiso yabo saziwayo beAfrika the elders ihlanganelo umongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa namuhla yabakhuthaza ukuthi bakhubisane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amalunga omdeni kamnumzana Robert Mugabe athi kafuni la kubona umongameli Emmerson Mnangagwa emfeni kamgabe. Amalunga la asola uMnangagwa ngokugenqula umgabe embusweni esebenzelana lebutho ngo-2017. Umsakazo weStudio 7 wethekelele emzini kamgabe kozwimba namuhla lapho okhulume khona lezi hlobo zakhe ebezisidla ubhedu zisithi igazi lokutshona kukamgabe lisezandleni zikaMnangagwa. Omunye wezihlobo zakhe lezi ngubabakazi wakhe unkosikazi Josephine Jarija.
Amumbo famaka muwana. Ndapeta zao. Tukoda ambu famaka muwa na sabopati. Kana. Tawa tongi. Amgabi. Tawa nganzaru kune munu kutubatuka china kudaru kwa bata china.
Kiti. Gali soze la fala mtola. Sayu keti so. Ngiqiniso. Gali soze la fala mtola. Umuntu njengo Robert Mugabe. Gababuse. Umgabe nguye ongaba njwa umuntu kanjalo. Njenge ngeza. Mina nginje so. Umnangagwa angangena khonapha ezesikhalela ngiqinisile ngingamenza okubi lasejele ngizimisele ukuhamba ngiyabatshela iqiniso ukuthi lidingane la sizwa ubuhlungu angisabi ngitsho ngabe bayekela umntanethu wasifela hatshi ukuyachiya umntanethu ukuthi afele phandle kwelizwe basizwise ubuhlungu kakhulu thina bemuli yakugushungu ushidanku ubekhala khona sizo ubuhlungu
wathi rwadisa chaivaneke sisu chaiva kwagushungu.
Abanye bebekhala ngokuthi umgabe ubanjwe ngendlela embi nguMnangagwa lasekufeni ngoba besithi lamafleki kayehliswanga njengokuvame ukwenziwa kungabhubha umuntu ohloniphekayo. Isikhulumeli somdeni wakwaMgabe umnumzana Leo Mgabe utshele iStudio 7 ukuthi amalungiselelo omngcwabo akangabi khona ngoba uhulumende engakabazi silutho. Iqula lemuli yakwaMgabe likhangelelwe ukulanda isidumbu sakhe yiloba nini. Inhlanganiso yabo saziwayo asebekhulile ngeminyaka yokuzalwa njalo bengabantu abahloniphekayo ezwekazi leAfrika the elders namuhla ikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhumisane umlotha ukuze badinge indlela zokuqeda ukuhlupheka kwabantu elizweni. Kubika uMavis Gama.
Ikula lalinhlanganiso lethule inkuthazo le namhla ngemva kokuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Embikweni wakhe umgcini sihlalo wama elders unkosikazi Mary Robinson uthe bakhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okubangelwa yikubhidlika komnotho lokudonselana okukhona nyakenye. Bathola abantu belethemba lokuthi umumo wawuzaguquka kodwa uthi kuhambo lwabo lolu oluqale izolo bathole lelo themba selichabalele ngoba umnotho usubhidlike ngamandla kanti njalo lozulu esehlalela evalweni ngemva kodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. Ngokunjalo ama elders athi kulesidingo sokuthi uMnangagwa uChamisa abamanye amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo babambe iqhaza baqhobe amathambo engqondo bedinge indlela zokulungisisa isimo esikhona. Elinye njalo ilunga lama elders uDr. Gracia Machel utshele intatheli zindaba ukuba lanxa bubukhulu ubunzima uzulu weZimbabwe abhekane labo ulethemba lokuthi kungaba lokusebenzelana ndawonye kwabezombusazwe lezinye inhlangothi zempilo ezijiyeneyo ungalungisiswa umumo weZimbabwe abantu baphile ngcono. Kusenjalo ama-elders athi akhala labakhalayo ngokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe.
President Mugabe contributes immensely.
Umongameli Mugabe wadlala ihlandla elikhulu kudala lokukhulula leli lizwe lamanye.
Have a balanced assessment of his contribution.
Umnumzana Chamisa yena uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhalele imuli yakomgabe.
This is the bereavement. We are Africans. We do the African thing. That is to mourn with those who are mourning.
Lesi yisililo njengabantu abansundu thina silendlela zethu zokwenza into zethu ngendlela yesintu okwamanje singasimanyaneni njengesizwe sikhale sindawoni.
On other issues, on where we need to correct and what we need to do going forward.
Umkhokheli wenhlanganiso ye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi lanxa kukhona okuhle okwenziwa ngumgabe, amalungelo oluntu wayengawahloniphi.
Khona ukukhuluma esikwenzayo ngalesi sikhathi ngavele kakhulu ngesikhathi esikamgabe mhlawumbe nga sile freedom of speech but not freedom of the speech. Kukhona kulungi akwenze kahle, kukhona lakho lapha ayingaphathi kahle. Kodwa ke ngalesi sikhathi osokuqhakathekile ukuthi si draw ama lessons from wherever lapha ayevele engasiphathi kahle kumbe lapha ayeqondisisa khona sithathe lizwe liye phambili.
Ama elders ebeseZimbabwe ngemva kokunxuswa zihlanganiso zokholo lwesiKristu ukuthi azezama ukukhuthaza ukukhumisana umlotha phakathi kwabezombusazwe ngaphandle kokuhlangana loMnangagwa uChamisa kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lihlangane njalo labameli bakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeGlenview South lezeMangwe bezivota namuhla kukhetho lokudinga abameli bazo edalela ePhalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network ithi bebebalutshwana abavotayo eMangwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Nkomo.
Njengezesimisi lama static observers kuma polling stations atshiyeneyo eGlenview South eMangwe lase eMashingo Central Ward 1. Ekuseni kade kulabantu abalutshwana ikakhulu eMangwe abahambileyo kuyabhodwa okunye kubangwe ngumqando lo khona namhlanje okunye kungaba kuyi-apartheid. Kodwa eGlenview South kube labantu abaningi abatshele ukuthi bebuyele ezinjini zabo ngakade bekuma-polling station arong. Lokhu kwenzakale kakhulu eGlenview South. Kodwa nje sibe le nkinga eMangwe ngoba kade kusiba nzima ukuthi sithintane lamanye ama-observer ethu ngoba i-network ngakhona ngale iyahlupha. Ingoba sikwazi highly underdeveloped area kungena ikakhulu i-network yaseBotswana. Kodwa ama-report data sikwenzele ukubana i-turnout yangikhona azange ibe nhle kakhulu endaweni zonke.
Impumela yokhetho lolu singayikhangelela nini?
ambona by 10 to 11 o'clock ama results abe seqalisile ukuphuma kuzabalula ngoba abantu abavotile babalutshwana endaweni zonke kakhulu emango so ama polling stations probably mayivalwa laphana ngo 7 i-first hour izaba nge-verification then after that kuzaqalisa i-counting bese beqalisa ukuposta ama results ama polling station
ve kungela kwethuselwa kumbe udlakela
ayizange sizwe ngodlakela ngoba ekakhulu okusebenza eZimbabwe indaba ze ikakhulu emaphandleni indaba ze drought sebenzi drought relief
umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network. Kweze maphandleni lamhlanje sixoxa ngamalungiselelo okulima. Banenga sebeqalisile ukuphendula umhlabathi lo kuvusa uthango lwamasimu. Abanye ngabalungiselela ngendlela ezithiyeneyo. Kuhlelo silomnumzana Difa Dube yena othengisa amathalakita amancane alamavira amabili. Nangu echasisa ngalamathalakita.
Noma umntwana omncane ole 13 years uyenelisa ukuthi awusebenzele umtshina. Umtshina olula kakhulu ukuthi uyenelisa nje ukuhamba ubambile. Nxa ungathatha nje inkomo uzikhiphe uzibeke eceleni ubuse uthatha umtshina nje ufake emuva laphana sekuwo odonsa ikhuba. Uhamba uzibambele ikhuba leliyana ukuhamba uyazihambela nje kodwa awusunduzi awenzi lutho wena okwakho kubamba. Njalo kukhona omunye ohlukeneyo ukuthi uyakwanisa njalo ukuthi uthenge olesitulo. Isitulo lezi uyahamba uhleli kuphela phezulu laphana umtshina uzenzela wena okwakho nje ukuthi ukuqondise uhambe ulime endaweni lefuna ukuthi ulime kiyo njalo lokuqondisa nje ikhuba lakho ukuthi indlela olima ngakhona ingabi indlela ehamba iteka isiya le nale. Kodwa ngumtshina osebenza lula kakhulu njalo ngumtshina osebenza ngendlela enhle kakhulu.
Kudingakala ilayisensi yini ukuthi ube layo ukuze utshayele?
Lo umtshina babunkomo akudingi ilayisensi akudingi ilayisensi ngumtshina ngoba kakhulu okwesitulo lokuyana ngokukuzikhethela kodwa khona ikakhulu ngumtshina ukuthi uhambe ubambile njengekhuba uhambe ulandele emuva wona uyazihambela wodwa akudingi ilayisensi ngumtshina esingakuthatha nje sikufananise mhlawumbe sithi njengomuntu oyabe edinge into efana le-generator
ngamakhuba okulima kuphela kumbe ahlangene lelo kuhlanyela kumbe lenza konke kokubili
umtshina lo wenza imisebenzi eminingi kakhulu babunkomo njalo imisebenzi ejabulisayo into ongayenza ngayo limtshina nxa ufuna uyenelisa ukulima uphinde nxa uthi uthenge le planta yakho usungathenga usungathatha iplanta uyifake kuhambe uhlanyela ngawo lomtshina kubuye njalo nxa ufuna usungakhipha iplanta laphana ufake umtshina wokuthelezela ifertilizer nxa ukuthi ufuna ukusprayer amachemical mhlawumbe ushutshwa izibungu especially kulabo abenza ama-irrigation uyenelisa ukuthi uthenge ipump ifaka laphana phambili laphana ukuthi nxa uhamba ufuqa uyabuhamba usprayer usprayer indawo yonke noma ufuna ukwenza ukuthelezela usebenzisa ama-sprinklers uyenelisa njalo ukusebenzisa leyana ipump leyana ukuthi uthelezele ama-sprinklers uwenze umsebenzi omuhle kakhulu noma nxa ufuna njalo uyenelisa ukuthi uthengele okuyinqolanyana kwakho okuncane okuyinqola kwakhona siyakuthengisa lakho uyenelisa ukuthi uthathe inqola leyana uyifake noma siyathola amabele akho emasimini uyisebenzisa wona loyana umtshina ukuthwala amabele emasimini kule msebenzi eminingi kakhulu amaviri lawo ahambayo kulabantu abalima izilimo eziningi ezihlukeneyo nxa kulabanye abalima izinto ezifana le-wheat into elinywa endaweni elixhaphozi kakhulu amaviri akhona ale nhlobo ezimbili kulamaviri awerabha ayiho asetshenziswa kakhulu ezikhathini eziningi kodwa kube sekusiba namanye ongazithengela wona nxa ungabe ulima izinto ezifana labo-wheat noma ulima emaxhaphozini amaviri awensimbi so ngumtshina olemisebenzi eminingi kakhulu njalo imisebenzi elihle kakhulu babunkomo
abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola kuyiphi imininingwane
bangithola kunombolo zami ze-WhatsApp ezithi 0044786569977 ngiphinde njalo inombolo +44786569977 bengamangala ukuthi mhlawumbe besiza ukuthi inamba yaseNgilandi noma kuyinamba yaseNgilandi kodwa imitshina le imitshina enceda abantu njalo esiyihambisa ekhaya eZimbabwe shayi.
Lolo gebe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Tifa Dube yena othengisa okungamathalekita okuncane nje okokufuqa. Ngokwenu ke balimi lilungiselela nje ukulima. Singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mphakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Tinashe Kambarami umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Bakhona abantu ababesithandabuza ukuthi angxowa uthunjiwa watshaywa ngani kwakungakhanyi lokuthi wagelwa ngembodlela lokunye okunjalo. Ungasichasela ukuthi kathi kwahamba njani?
Ngalimala kakhulu okokuthi lakathethi nje ngingakwanisi lokuthi ngikhambe kuhle ngihamba nje. Lasekhanda le nxa ibelikhulu sike ukuthi okufuna lokubona nje ngenye sihambele ngazibonela nje le nwelazikho lapho kule nxeba khona lapho engalinyazwa khona. So i-medical report wonke kukhona. Abantu bangakhuluma ayisimi ngedwa engathinjwayo ama-activists amaningi from Harare lapha koBulawayo. Into lezi zenzakala and nginje ngikhuluma so ngelamanxeba nje ukuthi lakathesi abantu ngabe ngambona babawazi ukuthi into le yasonto ezokukhuluma nje we can't be fabricating into ezinjalo. Ngalimala kakhulu and it's very sad ukuthi wevu i-official terrorism. Ngangingazake ngikubone nje khonokho ukuthi abantu babuya bethwele ama-AK-47.
Bese sikhangela njalo udaba lwakho abanye bathi ludaba lobandlululo i-tribalism ubona kuyikho yini lo?
Ya khona kuhlangene nje kuhlangene okwe-tribalism kukhona abakugijimisayo and kuhlangene futhi lokuthi ibandla lezanu-PF nalo lizama ukuthi lithathe i-advantage yama-situations anjalo kodwa kuhlangene kuvela kuzanu-PF okunye kuvela kuma-tribalist kodwa khona vele mina into lezi ngangizikhangela I think siku-2019 this day and age nxa singakhuluma nge-development nxa singakhuluma ngokwakha uBulawayo nxa singakhuluma ngokuthi siye phambili njengamazimbabweni akumelanga sikhanye sithi kwandlululana nezindimi ngoba akusoke kusincedisa. Mina ngumuntu wakoBulawayo lapha ngazaliwa lapha ngakhulela lapha amabhizinisi amalapha imuli yami lapha nxa sengathi kulama-problems lapha koBulawayo a-affecta nxa kungenamagepha endlini yami akutho ukuthi endlini eyomuntu olidonga kumbe olindebele kumbe olishona akhona amagepha sonke siyabesingelawo amagepha. So kumele sihlangane sibonisane sibambane njengabantu bakoBulawayo ukuthi ama-problems esiwafesayo siwasova njani sisonke kodwa singathi sisilwa sibanga nje ama-languages ambona ukuthitha ndawo kuyaphambanisa kakhulu. Ungakhayela lokho okwenzakalayo e-South Africa owezinophobia into efanayo ukuthi lapha koBulawayo nxa sisilwa sisithi amashona ayengalo amaNdebele ayengalo akusuke kusincedisa. Abantu kumele benandelele ukuthi ama-intermarriages amaningi yathola ukuthi olindebele uthethe ishona bazala umntwana olishona uthethe indebele bazala umntwana idonga lithethe ikhalanga bazala umntwana. So nxa ungathi sufuna ukubandlulula abantu ngezindimi uzamsplitha yini umntwana nje umqume phakathi uthi uyihafu oyihafu lishona oyihafu lindebele. Okunye futhi okubangela izinto lezi ukuthi indaba ye-ground was never addressed. So abantu kungakhulunywa futhi la ngezindimi uyathola ukuthi omunye umuntu ofuna ukuyenzisa i-tribalism usuka ethunuka izilonda ze-ground.
Hayi kezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Yabo.
Lo ke ngumnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Sibonge ijaheli kudala uChris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Singeneke kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa loNkosazana Victoria Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazana igxile eSouth Africa. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamuke kulelo lizwe lapho abantu abakhethana ngobuhlobo ngezizathu ezithiyeneyo.
Sawona msakazi, thina siyinhlangano yeZim imbokodo. Le nto eyenzeka eSouth Africa njengamanje isiphatha kabi kakhulu, ikakhulu kubomama labantwana thina ethu sibabhekelele. Kubuhlungu ukuthi sibe sibona omama begijima begcwala izitalada. Angisakhulumi ngabantwana ngoba kubuhlungu, asisazi noma abantwana abasafe la bakhona. Kunzima nokuthi omama bayeke abantwana baye esikoleni kumbe bayedlala phandle ngoba akwaziwa ukuthi baphephile yini lapha bakhona.
Sesikhangela zona izizathu zalolu dlakela, ziliqiniso yini njalo lazo sifuna ukuthi zihlolisiswe.
Msakazi, into engayisho ukuthi ngoba bathi laba bantu bokufika bathatha imisebenzi yalabo bantu balapha eSouth Africa, angeke sale ngoba abantu bangaphandle bayasebenza lapha. Kodwa okokuthatha imisebenzi angiboni ukuthi lolu dlakela solungalokho pho izitolo luthelwane, kutshontshelwane izitolo, zithiselwane izitolo zabo kufika. Ma kuyikuthi kufunakala imisebenzi, waye kungayiwe emafemini kuyokhutshwa labo abantu bokufika abasebenza lapha eSouth Africa, kufakwe labo abalapha eSouth Africa and kuhlaselwa labantu labo abangasebenzi. And lokho okokugebengu angeke sale, kodwa ubugebengu abuyenziwa ngabantu bangaphandle kuphela. Labo lapha abalapha amalokhali ayakwenza ubugebengu, abenziwa ngokuthi umuntu ubuyaphi. Ubugebengu benziwa ngumuntu nje.
Ungathi abesifazana ababuya eZimbabwe labo baqhatshiwe yini kule imisebenzi okubangelwana yona kumbe eminye ephezulu?
Bakhona vele abantu omama baseZimbabwe bayasebenza, baqhatshiwe, basebenza ema-restaurant, basebenza emakhishini. Kodwa sikhala ngokuthi asibabone phela besiya laye kuleyo msebenzi, besiyofuna imisebenzi, beyincitshwa ukuthi haye ngeke beqhashwe, kuzoqhashwa, kuqhashwe labo ababuya eZimbabwe. Kodwa sibabona begijima besiya ezitalade, siya emashopu.
Ngombono wenhlanganiso yakho, ngabe kwenziwani ukuqeda lolu hlupho kumbe ukwenza udlakela lolu lube nganeni?
Uhlupho lukhona i-Afrika yonke. Ukuze lezi zilazalwane zakwamanye amazwe ezitheleka zisize lapha eSouth Africa zingasuki emazwe nazo zisize eSouth Africa, kumele kulungiswe lawo mazwe alezo zizalwane, ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona ukuxotsha izizalwane emazwe nazo zizo zizokwela lapha eSouth Africa. Ukuze iSouth Africa igweme lokhu, mhlawumbe iSouth Africa ingasebenzisana lamanye amazwe aseAfrika. Of course ingaba khona i-migration yokuthi abantu basuka from ilizwe beye kwelinye, kodwa nothi ngale ndlela esiyibonayo ukuthi sesingaba le 3 million Zimbabweans behlala kuphi? eSouth Africa. Akulungiswa iZimbabwe, akulungiswa iMalawi, akulungiswa iNigeria, akulungiswa iKenya, akulungiswa iZambia.
Sibonile njalo khona ngapho kumaphephandaba eSouth Africa ukuthi kulowesifazana obuleweyo ezama ukuyathatha iphaseli yakhe e-post office. Njalo kulezinye izihlakalo lapho kulodlakela kwabesifazana, ungathi ilizwe leSouth Africa liyingozi yini njalo abesifazana abaphephile kulo?
Sithandekile, izinga lokuhlukumezeka, ukubulawa kwabesifazana eSouth Africa liyesabeka. It's shocking. Liyesabeka. Kunzima kuze kuyesabeke ukuba ngumuntu wesifazana eSouth Africa. Awazi loba uphephile noma uphephanga. Ubulawa ngumuntu okuthandayo, ubulawa ngabantu abaseduzane lawe. Lo ntombazana obesiyalanda iphasele yakhe e-post office wafika watholana lokudlwengulwa, wabulawa. I-post office i-government institution okumele ingane ukhuselekile. Kunesigigaba sokwababa obulela ingane eziwu-4 ezihenga. Awucabanga ukuthi ingane uphuma kanjani umphefumulo wengane ihengwa? Mawuje uthi uyakucabanga into yakhona nje ivele ihlasimulise umzimba, igazi liyahloba nje mawuyicabanga, kungenxa yomuntu owesilisa okhawulisa owesifazana abulala ingane eziwu-4 azihenge. Lokho kukodwa kuyabonakalisa ukuthi abantu besifazana abaphephile eSouth Africa. Awucabange ke thina siyilawo ma-immigrants ala eSouth Africa, but ulwa kanjani laleyo nto ekuhlukumezwa kwabesifazana lokubulawa kwabo? And then nawe ngapho uyagijinyisa, uyihengela kanjani? Iyengela kanjani into enjalo?
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana, yona iseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazana. Sizigqibeke ezosuku ngembali kamnumzana Robert Mugabe ejulileyo. Lizakhumbula ukubana uMugabe ubhubhele kweleSingapore izolo lapho akade eselenyanga ezine eselatshwa khona elaliswe esibhedlela. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ulonda imbali kamufi.
Umnumzana Robert Gabriel Mugabe, owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo, akasekho. Umgabe wathetshelwa yingwe mhlaka February 21 ngomnyaka ka-1924 ekutama mission esiqintini seZimba. Wayengomunye wabantwana abahlanu bakamoyi umnumzana Gabriel Mugabe Matibiri, lo nkosikazi bona Mugabe. Umgabe waqala isikolo ekutama mission, wangena izifundo zakhe zaphezulu zekolitshini eFort Hare, wazophenduka ekhaya wafundisa eHope Fountain Mission. Waya eGhana wafundisa eSt Mary's Teachers Training College, lapho ke ahlangana lomkakhe wakuqala unkosikazi Sally Heyfron. YiZimbabwe African People's Union ZAPU ikhokhela ngelinye lamaqhawe empini yokukhulula iZimbabwe, umoyi uDr Joshua Mqabo Nkomo. UMugabe labanye bakhe bagcina bekhonona ngobukhokheli bukaNkomo, okwabangela ukuba ngo-1963 bacabange ukuqala elabo ibandla eleZimbabwe African National Union ZANU elalikhokhelwa ngumfundisi Ndabaningi Sithole. Umanyano wePatriotic Front owawuhlanganisa uMugabe loNkomo wavuma ukuyahlala phansi bekhulumisana lo Smith, umlamlankunzi kunguhulumende weLebhilithani eLancaster House eLondon. Ebhukwini lakhe elilesihloko esithi The Story of My Life, uNkomo wabhala ukuthi uMugabe wamangalisa wonke umuntu ngemva kwesivumelwano seLancaster House, lapho abika khona ukubana yena labanye bakhe abezana sebeseyancintisa ukhetho lwakuqala lweZimbabwe ekhululekileyo bezimele njengebandla, hatshi phansi komanyano wePatriotic Front. Ngomnyaka ka-1987 umoyi uDr Joshua Mqabo Nkomo avume ukukhumisana umlodi loMugabe, kwalotshwa ke isivumelwano sokumanyana eseUnity Accord.
I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick.
Emaphethelweni eminyaka yabo-1990 uMugabe wabhekana lokuqonga kwamazwi okuphikisa umbuso wakhe okwakungazake kwenzakale kubangelwa ikugugudeka lokonakala kwesimo somnotho elizweni. Ngabo-2000 lawo mazwi aqonga, lo mkakhe amthatha ngemva kokubhubha kukasali uGrace wazithela la enkundleni yezombusazwe, okuyikho okwadala ukuba lamaxuku lokufuthelana ebandleni lakhe eleZANU PF. Lokhu yikho njalo okwakhokhelela ekuthini acine ehluthunelwa intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Abebutho bagcina befaka uMnangagwa ukuba ngumongameli, esekhuluma le ntatheli zindaba ngemva kokubanjwa ngamandla okuchiya intambo zombuso. Wakusola okwamagama ukuthathelwa kwakhe leso sikhundla uMugabe ngabebutho.
What have we become in the country? Have we become savages, terrorists to ourselves?
Sesingabantu abanjani kanti njengesizwe? Sesilwisana thina ngokwethu sodwa?
I say no. I still say no.
Lanxa waba lamaphutha akhe esaphila, kunokunye laye akwenzayo okuhle. Ngakho ke sithi makalale ngokuthula.
Kutaba esanda kulamukela umapalane wekansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube selobele umsekeli kameya waleli dolobho incwadi umnumzana Tinashe Kambarami emazisa ukuthi kamelanga aqhubeke siza emsebenzini. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.